Ekhuluma lentatheli izindaba enkundleni ekwanda Showgrounds, umgcini sihlalo eMathabeleland South Agricultural Show, uMnumzana George Pengo, uthi amalungiselelo ombukiswa lonyaka aphazamiswe ngezombusazwe, kodwa kungenani bakhangelele ukuthi uza kuba ngcono kulowanyakenye ngoba kulamankampani amaningi azabukisa lonyaka. Angamathuma isiyaka lombili amankampani azabukisa lonyaka, njalo leli nani liqongile xa kuqhathaniswa lanyakenye lapho kwabukisa khona amankampani angamathuma isikhombisa.
Isiyaka lonyaka izaba nkulu kwedlula eyaseminyaka ophelileyo. Sizabe sibukisa inkomo ezabantu abavela emakhaya nenkomo esithi khona ngama-commercial farmers. Kuyabe kunama-breed atshiyetshiyeneyo. Sikhangelela ukuthi farmers lama-exhibitors bazaba lethuba lokuthi bahlangane bebonisana, bethengisana, bafundisane ukuthi sisebenze njani ukuthi sibe lengqubekela phambili in terms of i-agriculture.
UMnumzana Spengo ugcizelele esithi akubizwa ozwayo kulumbukiso, njalo ukhuthaze ozulu ukuthi aze ngobuningi ezojabula le muli.
Ngiyathanda ukukhuthaza abantu ukuthi babuye bazozibonela. Yakuza kule midlalo eminingi kakhulu, kuya kulama-drum majors, then azakuba le midlalo ezinjengabo-tug of war, then nabanye abazabevela koBulawayo, ezimnyama from koBulawayo bazabuya bezotshengisa okutshiyatshiyaneyo kwe-entertainment. Abadala i-$2, abantwana i-dollar.
UMnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya, omunye weziphathamandla ze-Show Society, uthi amankampani akhangelelwe ukubukiswa kokuqala lonyaka abalise kamakhalekhukhwini e-Econet elungisa isamende ePretoria Portland Cement PPC kanye lebhanga le-CABS. Umbukiso lonyaka uqhutshwa phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela, sustainable development through agriculture, njalo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni yisiphathamandla se-PPC ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.